Endabeni zethu lamhlanje umfundisi Evan Mawarire usemthethwandaba lapho athonisa khona amacala okudelela uhulumende weZimbabwe. Abantu abaningi bathenga impahla ezitolo ngesiphangiphangi bese saba ukuthi ilakho ukuthilela ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxene lamhla sixoxa ngokuboshwa kukamfundisi Mawarire lokusilela kwempahla etshiyeneyo eZimbabwe. Osomabhizimusi besifazane benza umhlangano wokuthuthukisa amabhizimusi abo ngokunikana amacebo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngabantu asebethenga impahla ngesiphangiphangi lokuboshwa kukamfundisi Evan Mawarire othi abantu kumele basukume ngobuningi balwisana lokwenzakala eZimbabwe. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kube enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 naku-13860 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp nakuFacebook ngu-VOA Ndebele.